VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu. Ezi-TV asikwazi vele ukuthi simingathi. Kunzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ungela enethi ungadlanga. Namhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze, kodwa ukusebenza vele ha.
Izikolo zivuliwe ilizwe lonke namhla, kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukufundisa besithi bafuna umqhashi abengezelele iholo.
Amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvule izikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Ngakwelinye icele, abazali baveze imibono ehlukeneyo ngokuvula kwezikolo namhlanje. Ibandla le-MTC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa abeza kwethula umbiko wakhe womqoka. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Izikolo zivuliwe namuhla, kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukusebenza besithi bafuna umqhatshi wabo abengezelele iholo lona abathi kaleneli ukunakekela imuli zabo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele izinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProgressive Teachers Union PTUZ, le-Amalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abayabe benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini weGwazana eHarare uveze ukuba bebesezikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abanazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu. Ezi-TV asikwazi vele ukuthi simingathi. Kunzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ungela enethi ungadlanga. Lamhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze, kodwa ukusebenza vele ha. Njengo lamhlanje lokho esizimile khona lapha nje singamaqembu qembu qembu sizama ukukhulumisa into kanti sibona kanti vele kungenziwani. Kodwa okokusebenza sibili hayi, ngibona iviki zaphela sibili size isize ukuthi kanti uhulumende umi ngapi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-ATUZ uMnumzana Nation Mudzichirwa yena othi uhulumende kumele alalele izikhalazo zababalisi.
Namhla ababalisi abaningi abakhwanisanga ukubuyela emsebenzini ngoba abala izimali zamabhasi lazama-school fees zabantu ababo. Akula i-learning enzakalayo namhla esikolweni ngoba sibona abantwana abaningi bagcwele esitaradeni. So siyacela kuhulumende angenele masinya abhadale ababalisi imali abayifunayo.
Omunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya esikolo, kodwa abantwana bafikile esikolo.
Abazali abaningi bebedanile ngalokhu. Omunye wabo kungumnumzana Alfios Mapranga yena othi uhulumende sokumele akhangelisise lolu daba.
Kuzasithwalisa nzima thina njengabazali ngoba sihambisa abantwana esikolweni and bangahamba ku-strike. Sivele siyabathatha futhi siphenduke labo endlini. Lokhu imali zangkhona zansi kwazi ukuthi zizasisuza ngaphi. Ngiyabonga ukucela ukuthi uhulumende kakhangelisise indaba yomholo kamathitshala bayilungise ngoba bangahikela kunjalo ukuzathwalisa kugada ngoba imali zokuthi siyethatha abantwana siphinde labo endlini sizakuyabuyela labo futhi esikolweni ziyasiwomela.
Ababalisi bathi bafuna iholo labo lilinganiswe le mali ababehola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe, lamakhulu amanye lengxenye yamadola emelika $450, kodwa uhulumende uthi kanti leli sileliholo ngoba engela mali. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Selokho sikudaba lonye. Abazali baveze imbono ehlukeneyo ngokuvulwa kwezikolo namhlanje, abanye besithi ababonanga mehluko kulakwamanye kule minye iminyaka, kuthi abanye babo besithi bekungacaci ukuthi abazali bazafundisa lobahatshi njengoba bekulilanga lakuqala. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Izikolo zivuliwe lamhlanje elizweni lonke. Abamele ababalisi besithi amalunga asela dlabuzane lokuqhubeka besebenza ngoba iholo abalitholayo lingenelilutho. Ngakwelinye icele abazali bakhala ngendlewo langokungananzwa ngababalisi. Unkosikazi Phelino Moyo ongumzali uthi uze waphenduka lengwalo zokuloba azithenge nzima ngoba kungacaci kumbe ababalisi bayasebenza loba hatshi.
Mina namhla ngihambisa umntwana esikolo ngize ngabuyela endlini somele nye emsebenzini kungela action esikolo ukuthi izikolo zivuliwe kuzafundwa kumbe njani. Amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvuliwe isikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Omunye njalo umzali umnumzana James Mkandla uthi kunzima kubabalisi ukuthi bayefundisa ababo abantwana bengayi esikolo.
Yebo kambe izikolo zingabe zivuliwe njengeminyaka yonke ukuthi nxamnya uqalisa ende kuya kula bantwana abatsha bakubo grade 1 ECD labaqalisa secondary. Ababalisi bangabe behambile esikolo kodwa kunzima kakhulu ngokuthi bona ababantwana babe bachiye ezindlini beswela ukuthi bangahamba njani ngoba izikolo zifuna ischool fees. So umumo wangikhona nje kuphonguba nje ukuvula kwezikolo kodwa umumo wangikhona kawumaka kuhle.
Unkosikazi Linethi Zondo uthi okufunekayo esikolo kuningi kakhulu njalo le ntengo iphezulu kakhulu.
Izikolo zivuliwe sibili kodwa ubunzima esihlangana labo ukuthi izinto ezifuneka esikolo ziningi kakhulu. Ngapha le ntengo iphezulu osokusenza ukuthi abantwana sibahambise bengelalutho sisadinga izinto zakhona. Ischool fees laso sikhwelile.
Laloba kulabanye abathi bekungacaci esikolo, unkosikazi Messi Sithole uthi kuye esikolo bekufana lamanye wonke amalanga okuvulwa njalo labantwana bafundile.
Mina esikolo sabantu bami ntemba ahambisa konke bekuraithi, amabhuku besithengile, lama-teachers abekhona, bekunormal ezinjengensuku zonke, lakathe sibathi bafundile.
Iningi belikhanyelele ukuthi izikolo azisoze zivulwe ngoba ababalisi bengekho emsebenzini kodwa abazali babika ukuthi benelisile ukwamukelwa izikolo laloba kulabanye abalensolo ngendlela abaphathwe ngayo ngababalisi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Ngosenjalo, unkosazana Melissa Chingwana Ngwana wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngomunye wabangayanga emsebenzini namuhla. Utshele uMike Hove weStudio 7 ukuthi njengababalisi bazimisele ukungayi esikolo uhulumende aze abanike iholo abalifunayo.
Namhla asihambanga emsebenzini ngoba sibone kungancedi ukuthi sihambe imali esiyithola incane kakhulu. So ukuthi sihambe emsebenzini namhla kuyabe kungani sivumelana nemali esiyiphiwayo.
Kulabantu abalombono wokuthi uhulumende uyazama ukusebenza ndawonye lani, kodwa lina seliqinisa ikhanda lapha bathi uyazama ngempela ngamandla akhe wonke ukulungisisa isimo somnotho. Njalo uzamile ukulinikeza imali ngesingizi sithi amakhushini ngalawa kodwa lina lilokhu liqhubekela phambili liqinisa ikhanda, ungathini ngalokho?
Thina imizamo eyenziwa yasiyiboni ngoba ngabe kade inceda okweqiniso ngabe asikhali ngabe sisemsebenzini namuhla. Amakhushini allowance esiwaphiwayo mancane, imali yakhona incane kakhulu, uyathi uyithola izinto ziyasezikhwele ngelanga lonalelo. Kunje ikhushini esagcina ukuyithola sathi siyithole izinto zase zakhwela ayenelisi ukuthenga le grosa legcweleyo, ayenelisi lokuthi ibhadale lomntwana i-school fees uphile ngayo uziyefika inyanga elandelayo. Imizamo hayi asikayiboni ngoba yonke into abasitshelayo ukuthi bazosenzela yona ayikhiphi ebunzimeni esikibo. Ama-100% increase abathi bazasinika wona yi-100% eyemali evele incane esikukhulu sikhalela nje thina ukuthi imali yethu ibuye ne-interbank rate kumbe ngama-US dollars.
Kungani lingathathi lawo ama-cushioning allowance besiliqhubekela phambili lixoxisana lohulumende njalo limnikeza ithuba lokuthi alungisise somnotho?
Mina ngibona ngani isikhathi sokuthi sibe sibekezela asisekho ngoba sesibekezele wakwana lo ngumnyaka wesibili lokho esibekezela kulokho ekuthiwa siyakhuluma siyazama lokhu lalokhu ngayikuthi bayazama ngona bezame lathi sibe sihlezi ngoba ukubuyela emsebenzini kuzasibisele emuva njalo ngoba sizabuyela emsebenzini labo esebekhule bengayiyeleli.
Abodokotela bona sebelesikhathi eside ngempela betshengisela, libona ngani lina lizayenza into efanayo na?
Bona ngani kuyagcina kusiba njalo ngoba kwamatitsha okwakathethi sekunzimeni obukhulu emjazisisa lokho okwayihlela amadokotela and ngibona ngani iy'ndlela abayenza ngayo kuyagcina kusiba njalo lakithi.
Njengoba lingahambi esikolo abafundi-ke
kuyasizwisa ubuhlungu lathi ukuthi abantwana bahlezi abafundi, singamatitsha kunje lathi singabazali, kodwa lapho sesifike khona kungcono siqale silungisise izinto singakabuyeli emaklasini. Kuyabe kusizwisa ubuhlungu yebo, kodwa akula ngenye indlela esingayenza ngayo.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho ukucela.
Thina sabe silokhu sikhala ngento eyodwa nje ukuthi besizwisise nathi lapho esivela khona ukuthi impilo esesiyiphila kathesi njengamatitsha akusaphileki, ngabe bayasiza izikhalazo zethu besinika imali yethu ye-interbank rate kumbe ngama-US dollar kwenzeka ukuthi siqhubekele phambili. Lathi sisenelise ukuphila le muli zethu, sihambise abantwana besikolo, sidle sigqoke, sihambe emsebenzini sithabile.
Lo nkosazana Melissa Chingwanangwana owenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Roller Teachers Union of Zimbabwe sixoxela ecingweni ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, okhulumayo ngu-Mike Hove. Ngolwesibili kunjenje, asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe-T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labantwana besikolo kanye labazali ngesikhathi kuvulwa isikolo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma ekhasini lethu ele-Facebook ngu-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 p.m.
Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. U-Senator Elizabeth Warren wase-Massachusetts ongomunye wabancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika ugcizelele ukuthi uSenator Bernie Sanders weVermont omunye oncintisana layo wamtshela ukuthi ngombono wakhe kaboni leli lizwe likhetha wesifazana ukuba ngumongameli. U-Senator Cory Booker ongumsunji wamela isigaba se-New Jersey edalela ephalamende leMelika usephumile kumncintiswano wokudinga ukumela ibandla lakhe lama-Democrats kukhetho lukamongameli welizwe. Abameli be-Egypt, Ethiopia ne-Sudan kwele Melika bahlangene izolo edolobheni le-Washington emzameni yokuxazulula ukufuthelana osokukhona ngohlelo lokwakha isitishi samandla kagetsi kumfula omkhulu ezwekazi le-Afrika we-Nile River. Iningi likhala ngokuthi umnotho welizwe ulokhe uqhubeka ubhidlika lanxa uhulumende esithi ulemizamo yokulungisa. Indwendwe zabantu abadinga amafutha ezimota awepetrolo lawedizili zibikwa zibe zizinde namuhla kobulawayo. Njalo kuyisimo esifanayo emabhanga njengenhlala yenza ngenxa yokusilela kwemali. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa abantu amagabha avuzayo ngoba abenelisi ukuthenga impahla eyehliswe intengo ezitaladini.
Uhlupho olukhona eZimbabwe ukuthi kakula cash, maluthwana amabhenki kakhulu apha icash. Abaningi nxa bethe bathola icash baya bethola $50 $300 ngelanga, kumba abanye bahle bathole kweviki. Umuntu ole cash ule mali engcono ngoba uyenelisa ukuthi azihambele esitaladeni anjani ayethenga. Kodwa le ikhokhezi ngazi ukuthi uzame kuyo esitaladeni bayafika bakuhamba inkala akatha yemali okwenza ukuthi kube sokufana lokuthi uzive ngase supermarket yethenga konke vele kudulayo kwezo kusidika bale foreign currency nqabe ngena kulawo mashop amanye angabe siyamukela i-foreign currency kumbe njalo nqabe funa ukuthenga i-fuel le ngoba bakhona amagarage anjengabo fuel ngani nge-foreign currency ama-rand amapula nama-US dollars lenye nje i-foreign currency abayivumayo kube sokusithi laba abaningi abangela i-foreign currency sokumele bangene kuleyo mzila emide so ngezinye indlela ngaze singathi kukhona abathengisayo ezitaladeni kodwa baya befuna i-cash njengokuthi nxa uyathenga i-inform iyalukhidilezile ezitaladeni kodwa umuntu uyafika kuthi ukuthi ngifuna i-cash okuthi kusiba luhlupho
umnumzana abekezela maduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe usinika umbono wakhe ngokuthi uhlupho lokusilela kwemali lungalungiswa njani
njengoba sesihambe safika kuleyi level esesikuyo azikukhulumende kavume okwakhathesa ukuthi idola lethu silisebenzise nedi kanye le-rand babancengise bejoyine i-rand union maybe izasibhalansele izinto ngoba izakwazi ukuthi ibhalansise imali esiyitholayo i-income yabantu le mali esizibhadalayo ama-expenses esiwabhadalayo ingxenye kungancwebeka ngoba singakhangela ukhompela la amazona la esihlala eduze labo South Africa labo Botswana ama-price ezinto zethu ngama-numbers ahambelana labo South Africa bathi thina ngaphi imali yangikhona asiyitholi enila ukuthi sithenge lezi zinto so nxa imiholo yethu ingakhwela layo ilandele ifike closer le khona laphana ukuthi izinto ziyeneliseke sivele sibhalansise kumbe ngerandi ingxenye kungaphileka ngoba yethu imali le yantengantenga sibulayizwakala ukuthi isiza ngaphi
umnumzana afuzwayo ugcizelela ubunzima obubhekane labaningi
nxa sithumela abantwana e-boarding besiya kudla for 3 months ngendlela ilizwe elimingayo kambe abantwana vele kumele bebhadala malini esikolo so into yangikhona enzima sibili while ezikolo sikuzwisisa ukuthi izikolo kumele zikhweze ama-school fees but le mali yangikhona ngapha lapha thina esithola khona kayikhweli so kuthiya a very big gap esingakwazi ukuthi vele sizayithini ipetroli yangikhona kayisathengeki abantu abayi-afford nxa ipetroli sifika almost $20 per litre ukuthi ugcwale sithengi you need about $800 when uhola $1,000 automatically awusatheli ifuel emoteni iyathi kuphelile uthole ukuthi iyaceda another 1 week ingabuyanga wellingazibuye sesiphonge utotobeka sethela khona lokho okuncane things are very expensive uyangena ezitolo uyabona izinkwa zizihlalile abantu aba-afford ukuzithenga so i-issue ukuthi abantu imali kabalayo kathesi baphumile kuphuma amacimbinyana abagcwele egangeni wonke umuntu usephundlela yathola khona ungadubukula igolidenyana wonke umuntu uyaphuma ezindlini wonke umuntu ayithole edinga igolide anything njenganika umuntu imali abantu sebephonge ukuphuma nje bezama wonke umuntu usethengisa emgwaqweni wonke umuntu usesenzani so everything is just informal akulanto eformal
umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust usichasisela okungenziwa nguhulumende
akula kudla vele sikhona vele ukudla nje kwansuku zonke abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi but kakakwenzi ngokupheleleyo kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo ngokuba uhulumende yabe sejile ukuthi sokule disaster elizweni
ukulandela ukwethekelela kukamphathintambo kahulumende weChina obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo eleZimbabwe elithi kulenhlelo zokuthuthukisa umnotho ezintsha elizaziqhubala lelo lizwe ezivele zikhona zibikwa zibalisa ezokuqhelisa ingxenye yesitishi seWange Thermal Power Station igceke lendizamchina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport leNetone kanye lokwakhiwa kwedalela ePhalamende elitsha. Izakhamizi zeMatopo esansi eMandebeleni njengezinye indawo eziningi zelizwe zibhekane lendlala enkulu ngakho-ke zikhala ngokulinda imali lokudla okwabelwa abalambayo kodwa udubo kuyikuthi sokulezikhubeko eziningi kuhlelo lokwabelwa uncedo lokudla lokunye sokulandelwa ezombusazwe uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcileyo.
Iningi labantu ezigabeni zeMandebeleni libhekane lendlala enkulu okwethusayo esibulele izifuyo lenyamazana zendle. Izakhamizi zeMatobo lazo zikhala labanye kodwa zisola indlela uhulumende asephatha ngayo uhlelo lokwabela abantu uncedo. Isakhamuzi seMatobo kuWard 10 eMabonyane umnumzana Jafet Khumalo uchasisa ngesimo ababhekane laso.
Sihambe kabili kuWard Center sibizwa ngabe orapu labo sobhuku belabo kansila ukuthi kuzolungiswa ukubhaliswa bese kusiyaphela umnyaka last year. Sibhalisela ukuthi sithole usizo lwezimali oluphuma ku-orapu njalo sahlangana nabe orapu basitshela ukuthi imali zethu siyaziphiwa kusukela kwinyanga ka-October, uNovemba noDisemba kodwa kuze kufike manje asikatholi lutho. Into esimangalisayo yukuthi sesibizelwa eMabonyane Business Center ukuthi lapho sibuye lamasaka, sibuye lama-containers, isiphathelo zokuthi siphiwe amafutha. Olunye uhlupho yokuthi bese sizwile lapha thina ku-ward 10 ukuthi amanye ama-wards avele asephiwe imali ngamanye ama-organization asebenza ngaphansi kwe-World Food Program. Indaba esikhona lapha yikuthi asisaqedisisi ukuthi ukwabiwa kwalezi zimali kumbe lokhu kudla kuzahamba ngenza
unkosikazi Nokuthula Nyoni esinye njalo isakhamuzi seMatobo uthi abantu abanatha amaphilisi lasebeluphele yibo ababhekane lobunzima ukwedlula abanye bonke.
Uhlupho lolu luyahlupha kakhulu ezalukazini abanatha amaphilisi labanye labo abalezinhlelo bayakhala kakhulu asikwazi ukuthi singasizakala ngakho.
Umnumzana Ruben Ndlovu uthi abantu bayalamba.
Uhlupho esingaba labo uma singathola imali orapu yazoshakhulu siba sikhangelele izinto enye hhayi khangani akuyazulu abantu khangani bayalamba abanye abayimpuku makhaya vele kweminye imizakalo yahlanga kanti siyayo khangela isikole ziyavuya nemali abanayo ubhatala imali yesikolo kuzima kakhulu ntwini.
ELeZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi. Indlala yanyakenye idale uhlupho lokufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emhlubulweni weMandebeleni osekuchiye iningi lezakhamizi lingabayanga lingela zifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela oWorld Food Program zithi izigidi ezithoba minwe mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala esabekayo ngakho ke kudingwa uncedo lwesiphanyiphanyi. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukudingela abantu uncedo lokudla nanku wasungula uhlelo lokwabela abantu uncedo lokudla lemali laloba lolu hlelo lusolwa ngabanengi besithi abezombusazwe sebengenela besabela abasekela izanu kuchiwa phandle abasekela amabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa lapho umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa abaze kwethula umbiko wakhe omqoka ophathelane lobunzima obuselizweni. Umbuthano lo buphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 njalo umnumzana Chamisa ubekhangelelwe ukuhlela indlela yeMDC ethi kumele ilandelwe ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. IMDC ithi amapholisa ayazise ukuthi aphatheke ngodaba lokuvulwa kwezikolo ngokunjalo akasoze enelise ukuyalondoloza ukuthula emcimbini lo kusasa. Lesi yisinqumo esichothozwe inkokheli ye-MDC emhlanganweni ewenzele eHarare namuhla. Nyakenye ibandla leli lehluleke ukwenza imihlangano yalo eminingi ngemva kokuvinjwa ngamapholisa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Umcimbi lo wokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divola ukukhulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela uPresident. Ukhanya ngani amapolisi eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho awucabangayo kuZulu ngabe eZimbabwe ukuthengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa ngeZulu eZimbabwe.
Kulapho yini ubaba uChamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of a Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana nomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingefilwa kanjani, ukuthi ke awukazulu umkhonomi ungalungiswa kanjani sisiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
Umbuthano lo ubungumbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kukanti-ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko kuZulu.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani ekulivimbeni?
Apha isizathu sokuthi uhulumende okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi uPresident Nelson Chamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukudibeka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona ngasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Nelson Chamisa.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo we-Studio 7 eseHarare. Sizamile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa ucingo lwakhe belungangeni.
That it could work out. Maybe it's not meant to be. You make me hate myself to somebody else when it should be you and me. But my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're wrong. Love, they'll break your heart instead. Instead, no, 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 no. Is this meant to be? Though I tell myself that it could work out, maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. But my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it. To do, got to do with this. When I say I love you, I wanna hear you say you love me too. I don't wanna go through this love battle when I'm all alone.
Singakehlukanike esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Izikolo zivuliwe elizweni lonke namhlanje. Ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende bengekho ezikolo. Ibandla le-MDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo wobuqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla abeza kwethula umbiko wakhe omqoka. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.